Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Ntulikazi 2023 ngo Brexit is Jeremiah.
Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lama CIO njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act.
Kuba
kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebe ngabantu babo njalo kabafuni intshintsho.
Abamabandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola okwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba amaposters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Ele Melika linikeze uncedo lwezigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganiseni ephathisa amazwe womhlaba ngoncedo lokudla eye World Food Program ezasetshenziswa ukuthenga ukudla kokunceda abaswelayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho weCriminal Law Codification Reform Act Record Amendment, owaziwa njalo ngokuthi yiPatriotic Act, ozakwenza kube licala ukuhlambaza ilizwe leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umabhalane omkhulu ehofisini kamongameli nakudayela abaphatha intambo elecabhinethi umnumzana Meshack Sibanda nguye owethule isaziso sokusayinwa kwalumthetho ngumongameli esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette namhlanje. Uhulumende uthi lumthetho ujonge ukubamba labo athi badingela ilizwe ezithezo zomnotho njalo ubonakala njengendlela yokuhlasela labo abalombono owehlukile lukahulumende. Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu ngabamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu besithi uzaqinisa umbuso wentando akayiphikiswa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi bayethuswe kakhulu ukubekwa kwalomthetho esithi uveza sobala ukuba elizweni kakusela mbuso wentando kaZulu.
Kuyamangalisa njalo kuyahlukumeza umzimba ngenxa yokuthi ukubusa sokuba phambanisa ikhanda abantu bezanu-PF. Umthetho lo iPatriotic Act ayisozincede ngisho umuntu ngaphandle kokucindezela ama citizens eZimbabwe. Sizabona ukuthi umthetho lo uzasebenzisa amaphoyisa lama CIO njengesikhathi sika Hitler lapho ebulala abantu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokele ummeli wewange Central eDelhi Parliament yena othi lumthetho uzakwenza kube nzima ukumsola uhulumende kumbe ukumkhuza lapho iphosisa.
Indaba yePatriotic Bill izwisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Kungizwisa ubuhlungu mina njengomeli wadalela sePhalamende yeZimbabwe ukuthi ngalesi sikhathi kule nkinga enkulu yomnetho yesizwe abantu beZimbabwe behlukumezwa, bedubeka, besifa ngendlala, kubuya amabhili angasoze athuthukisa isizwe. Kubuya amabhili ayenza abantu beZimbabwe bahlukayeke, beze ubuhlungu belokhu betshela ukuthi nibangakhulumi lokhu, bakhulume lokhu.
Ingcitshi kwezomthetho umnumzana Peter Sibindi uthi lumthetho uphambana lokumunyethwe isisekelo sombuso.
Kuba nzima ngakhona lowo mthetho ngoba nxa ubaba engenzi kahle kuba nzima phela ukuthi umtshele. So ilizwe liyalunga njani nxa yena ubaba engavumi ukuthi aboniswe njalo ukukhunya iqiniso ngalokho ngoba phela akula lapho esiyabisiya khona. That's what we call it dictatorship esingayifuni yona le.
Kodwa ilunga lezanu PF enginobhala wohlangothi lwabontanga umnumzana Admire Maskati uthi lumthetho uzakwenza abantu bahloniphe ilizwe labo elichona lihlambazwa.
Ngombono wami mina ukusayina kwayo ukuthi bengumthetho ukukahle kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi thina njengabantu beZimbabwe asila thando lelizwe lethu. Asila thando lokuba ngamaZimbabweans.
Istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imbono kamphathi ntambo ezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi. Kodwa ayikhuluma ngemva kokupasiswa kwalomthetho edayile Senate. Wathi lomthetho uqhakathekile kwezomvikela welizwe esithi ngawuqopha ngamuntu ikakhulu labo abayabe bezivakatshile phandle kwelizwe ukuyabona izihlobo labangane. Kodwa uqondisa kulabo abaya kwamanye amazwe ngenjongo yokuyacela ukuthi ilizwe lijeziswe kwezomnotho kumbe lithwaliswe nzima. Ngizinye indlela abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele kwesikhathi eside. Umthetho lo uza ngesikhathi sekungasensuku zatshwala ukuthi kukhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalungu edayela ephalamende nomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kungalesi sizathu ingcwethi ezicubunqa ezombusazwe zithi unakho ukusetshenziswa ukwethusela abamabandla aphikisayo. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi nje.
Amandla ezombusazwe elizweni jikelele bayawusola kwamagama umkhuba osubhahile wokudatshulwa kwamabhakane loba ama-posters emifanekiso yalabo abakhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho oluzayo. Amabandla la akhuthaza ukuqhutshwa kukhetho olukhululekileyo olulokuthula lokamhlaka 23 Ncwabakazi 2023. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumkhuba usolwa njalo ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu okugoqela le Commission eyeZimbabwe Human Rights Commission besithi lokho kulakho ukudala isimo sokuthi ukhetho lwalonyaka lugcine lusiba ngolungakhululekanga. Umqondisi enkabazwe kobulawayo eMathebeleland North leMathebeleland South uDokotela Sindiso Nkomo uthi kulicala ukudatshulwa kwamaposter.
Ngithi in terms of the electoral act kulicala ukudefeate amaposter abanye. So kebe kuyindaba zona lezi izeki yezimandate over ma-issues andake uma kuhambe kuye-reporti wezinye. Na umuntu wangikhona etholakele yenzayo nalebe lisho ukuthi uba nino-defacayo because umuntu mesunga even ufaka phezu neposta lomunye like in terms of the electoral act lawo. So izeki yabe sikhangele ama-issues ona lawo.
Unkosikazi Gurai Makumbe, isiphathamandla eseZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi. And then awe my election related complaints sile 61. Amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kubandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo ngomunye wabasola lumkhuba.
Kulihlazo njalo kuyayangisa kakudalwa kakhulu yibonabo abacabanga ukuthi sebe lama title deeds abantu abacabanga ukuthi abantu sebengabantu babo njalo kabafuni intshintsho. Kuqhakathekileyo kakhulu ukuthi umthetho ungathathi icele ungabi biased kulabo abazatholakala besenza okungaphandle komthetho. Umthetho kawubophe iloba ngubani kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Njalo kutshengisa ukuthi akusela kuthula ngoba ma udabula amaphepha omunye akusela kuthula.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza ucala ibandla elibusayo ngokudatshulwa kwamaposta amabandla aphikisayo.
Ukudatshulwa kwamaposta amalunga ezanu PF ikuzama uxe kumsindo, ikuzama ukuthi kube lengxabano phakathi komuzi weChabalala, ikuzama ukuthi udlame esilubona ezindaweni zabomasingo leMashonaland lulethwe esigabeni seMandebeleni. Thina sikhuthaza abe-TCCC, abe-Citizens Coalition for Change ukuthi bengabanjwayi njengenhlanzi bengabanjwa yihuka yezanu PF njengenhlanzi thina bethu abantu bapholile abantu abathanda ukuthula
ilunga lezanu PF ongumqondisi wenhlanganiso ezithi izimele yodwa eye forever associates Zimbabwe ifaz umnumzana Kudakwashe Musanga ukhuthaza abantu ukuba behlukane lokudabula amaposta abanye
kutaza abasakhulayo laba ababethekelwa utshwala ngamapoliticiani besenza into embi kangaka ukuthi hhaji bengakwenzi abayekele wonke umuntu efake amaposta akhe ezikhankase sikhuthaza abakubulawayo ukuthi bengakhiphi amaposta abanye sikhuthaze ama-MP awe-opposition lawo abezani PF ukuthi hhathi asingenzeni into le asekeleni abantu bezikampenele kakuhle kungela muntu okhipha iposta kukhanya umkhuhlane okumabandla wonke emabili elibusayo lalelo elibuswayo
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda wobulawayo esigabeni sephelandaba chabalala ilunga le-CCC umnumzana Ostalo Siziba amaposta akhe omkhankaso adatshulwe amanye afakelwa edwetshwa lokucitshwa ilunga le-CCC elidinga ukumela iGutu Central uMatthew Takaona laye ulodubo olufanayo umnumzana Colin Maboke obhalise ukuncintisa ezimele emashwingo laye ukhala ngokuthi amaposta akhe ayadatshulwa abanye besithi angabe edatshulwa ngabe-CCC ngoba ekhethe ukuncintisa ezimele kumkhankaso yakhe yonke umongameli Emerson Mnangagwa wezanu PF ukhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kudlakela ekhuluma emngcwabeni kamuyi unkosikazi Zodwadwabengwa umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ukhuthaze ukukhankasa okukhululekileyo ezweni njalo ngensonto ukhangelelwe ukuba lomhlangano omkhulu owerali enkundleni yemkhoba eGweru Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court wahlulele isicelo somkhokheli webandla eliphikisayo ele United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio esokuthi avunyelwe ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu kungemva kokwalelwa kwakhe ukuthi abhalise ukuncintisa ngabe commission ebona ngezokhetho eye Zimbabwe Electoral Commission ephanyeka lesi sicelo emthethwandaba igqeda lakhe umnumzana Alec Mtshadehama uthe akula sizathu esibambekayo esingaba senze ukubana abezeki bale ukwamukela ingwalo zikankosikazi Valerio umtshadehama uthi unkosikazi Valerio wafaka imali eyayifuneka yonke iyenele ngesikhathi esasibekiwe ngabezeki ngakho ke babengamelanga umalela ingwalo zakhe zokubhalisa uqhubeke ethi ukuphuza kwebhanga ukufikisa imali kwabezeki ngesikhathi ayisiwo mlando wawo kodwa kuliphutha labebhanga hatshi elabo igqeda labezeki umnumzana Tawanda Kanengoni uthi inyathelo abalithetheyo lisemthethweni njengoba imali kankosikazi Valerio yagcina ingena isikhathi ababesibekile sesedlule umahluli Samodeme wedale ele Electoral Court uthe yena uza kupha isinqumo kulolu daba ngesikhathi esilandelayo kodwa akabekanga ilanga ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye labanye abamabandla aphikisayo baveza imibono ehlukileyo ngodaba lukankosikazi Valerio abanye basekela izek ukuthi waphuza ukuphanyeka ingwalo zakhe zokubhalisa kanye lokubhadalela indleko yalokhu ukuze ancintise kodwa abanye njalo bamsekela ukuthi liphutha elenziwa ngabebhanga ukuphuza ukufikisa imali kwabezeki hatshi elakhe abanye abanelise ukubhalisa ubana bancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli. Ngababalisa umongameli Emerson Mnangagwa oweZANU PF, uMnumzana Nelson Chamisa oweCitizens Coalition for Change, Love Moe Maduku oweNational Constitutional Assembly, Douglas Monzora oweMDCT, Sevia Kasukuwere owayekubandla leZANU PF owabanjwa ngamandla okuphuma kilo ngokugenqulwa kombuso kowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. UKasukuwere ngomunye laye olodaba olusemthethwandaba ephikisa isinqumo sokwaliswa kwakhe ukuncintisa kulolu khetho esethulwe lidale laphezulu ele-High Court ngesizathu sokuthi usehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside, ngakho-ke akalalungelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa amagqwetha akhe abika ukubana asekweze lolu daba lokuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Kolunye udaba owelusemthethwandaba namhlanje, idale ele-High Court lilahle isicelo sowayengumsekeli womkhokheli webandla ele-MDCT, uMnumzana Elias Mutsuri, esokuthi umhlangano owe-Congress owakhetha ukubana leli bandla likhokhelwe nguMnumzana Douglas Monzora wawungekho emthethweni. Sokulesikhathi eside ababili laba lokhu bedonselana, uMonzora loMtsuri bephoselana ephilayo kubangwa ubukhokheli be-MDCT. Hele Melika linikeze uncedo lwemali engaba izigidi ezimbili zamadola kwele Melika, US $2 million, enhlanganisweni ephathisa amazwe omhlaba ngoncedo lokudla eye-World Food Program, WFP, ezasetshenziswa ukuthenga ukudla lokuncedisa abaswelayo eZimbabwe. Le mali iphiwe abe-WFP ngolwesine olwedluleyo. Ngabohlangothi lukahulumende, le mali iphiwe abe-WFP izolo. Ngabohlangothi lukahulumende oluphathisa amazwe omhlaba ngoncedo olwehlukeneyo olwe-United States Agency for International Development, USAID. Umseke wesikhulumise WFP eZimbabwe, uMnumzana Tatenda Macheka, utshele iStudio 7 ukubana abantu abaningi abahlala emadolobheni bazasizakala ngoncedo lwe-USAID lolu. Ingcitshi ebona ngendaba zokudla ku-USAID, uNkosazana Irina Machoko, uthi uhlelo lolu luzaqhutshwa okomnyaka owodwa bencedisa abaswelayo. Osaphethe isikhundla somholi we-USAID uNkosikazi Priscilla Sample uthi ukhangelele ukubana uncedo lolu lusize abantu abaphila ngesikhathi lesi abaningi bethwele nzima ngendlala esibhakile elizweni ebangelwe yikungani kuhle kwezulu, abantu bangatholi izivuno esihle. Umholi we-WFP eZimbabwe uNkosikazi Francesca Edelman uthi uhlelo lolu luzanceda abaningi abadla inqoqo zomlomo emadolobheni. Izisebenzi zikahulumende zalile ukukhuluma le-Studio 7 zisithi aziphiwanga imvumo yokukhuluma. Imizamo ye-Studio 7 yokukhulumisana lomphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima ibe liphutha njengoba ubengadobi ucingo lwakhe. Eminyakeni emihlanu edluleyo, i-USAID yenelise ukuncedisa eleZimbabwe ngosizo lokudla olubiza izigidi ezingamashumi afika phose amabili aweMelika. Olubiza izigidi ezingamakhulu aphose afike amabili aweMelika, US $164 million. Kuthi-ke kusukisela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, i-USAID isiphe uncedo olubiza amadola eMelika aphezu kwamabhiliyoni amathathu, US$3.2 billion. Lokhu kwenza eleMelika libe ngelikhokhelayo phezu kwamanye amazwe wonke womhlaba athe anceda uZulu kwezempilakahle, ezenhlalakahle, ukudla lamanzi ahlanzekileyo elizweni. Amalunga ebandla lama Republicans afuna ukuncintisa ukhetho lokudinga umongameli abalisa omnumzana Chris Christie lo Tim Scott asebenelisile ukuthola imali ebavumela ukubana bephathekile abanye babo abalishumi lambili kungxoxo mpikiswano ye debate mhla ka 23 ngenyanga izayo kancabakazi. Kodwa omunye wabo wayengumongameli umnumzana Donald Trump uthi akasoze aphatheke kule i debate ngoba uphenyo luveza ukubana inani labamsekelayo liphezulu kakhulu xa liqathaniswa lelabanye bakhe. Kodwa ingcwethi ezichubungula izombusazwe zithi umkhankaso kaTrump awusoze ube lula ngenxa yamacala awetheswayo. Umthethwandaba weMelika usanda kunquma ukubana uTrump ulomlandu ucala aletheswayo ngowesifazane othi wamdlwengula lanxa lokhu kwenzakala esabusa. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika.
Amacala alawo manengi kakhulu, manengi. Amanye ayengamacala ayengathi kawabonakala. Kodwa ke kulamacala, icala lona leli elokugcina izingwalo incwadi lezi ezimfihlakala i-documents lezi, ambona ukuthi laphana kuzamsiza kuhle ngoba aluba ngabe bathi becela ukuthi incwadi lezana kazibuyiselwe ngale amaphepha lana wawabuyisela ngabe kakulacha. Kodwa wala lawo alelawo angathi uyawafihla ngathi kutheni, umbona ngathi kuzamenza kulicala khonoko. Okwesibili khona lokho yana ukuthi athe ngupresident ahlale abukele i-TV abantu bediliza i-White House lokho kuthiwa i-insurrection kana, ngoba yena njengopresident kwakufanele ukuthi apha ama-orders ukuthi abantu labana bamiswe ukuthi bangazi bakwenza khona kuyana babekwenza. Kodwa wabukela wayekela kufana lo muntu onikelayo njengezinja athi sa izinja zibamba inkomo ekhangele esikhundleni sokuthi akhuze izinja lezi ezibamba inkomo ngoba zizayibulala phela inkomo leya nxa kubuthwa lezinto lezi ezinye azenzayo ufonela laba abanye ezamuthi ngamavoti ezamukwethusela lo vice president kusiya khona ngale, hayi kuzaba licala elizamgombolozela la nxa efuna ukuncintisa kukhetho.
Sesicubungula labo angancintisana labo umnumzana Trump abebandla lakhe kuma primary elections kumbe abebandla lama-Democrats engenelisa ukungena kukhetho, ulethuba na lokunqo?
Mina mbona ngathi hayi, uphumelela kwakhe kuza kubazima. Ungangimangalisa kakhulu ukuthi ama-Americans amvotele ukuthi abe ngupresident, ikakhulu ngemva kokuthi ehlulekile i-term yakhe yesibili, abe sezama ukuthi ahluthune umbuso kulabo kulo owayewinile. Ngoba kwayangisa umhlaba wonke ikakhulu nxa i-America isaziwa njengepolisa le-democracy emhlabeni. So kusondela ama-elections azabuya wonke amacala wona la kuzamehlisa ukuthi angeke athole i-majority yama-Americans emvotela ukuthi abuye abe ngu-president njalo.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseDallas eTexas.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
uhlelo Was a Friday liviki silabacula umdumo kaMasikandi abakozimnyama ababili abacula bemunye waphiwe losobancane. Bona basanda kwethula idlalata labo elisha elelesihloko isithi ngilombuzo la. Nangu usobancane ixoxa lontongamile inkomo weStudio 7.
Kancane noAphiwe namadoda aqhamuka ePlumtree kozinyama. UAphiwe kushuthi ungumshana wami mina. Ngifuna umncane osafunda ungiform 3. Uyafunda lapha na eVimila Secondary School khona phana kozinyama ngathi nje kuyi 15 kilometers mawusuka ePlumtree.
Yashingona we lele ikhala wazinyama khaya.
Kulumana somathethi sobantwana omnikazi walezindaba sabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazinyama ngamadolo kubezukela amasuka somadoda sibandamjongo basala befuza abanesikhathi isambane sihamba umgodi sangawulala madoda mphuma ngesonxele ngokudla phansi emachobeni madoda sifika Plumtree sigithi mathezi siya phezulu entombangala bayiyo leyo ndaba sabhekisa amakhanda phansi sathi gunqu kwathiwa nansi siyamfana gijimuzulu ngisagijima nalo ijongo sitamadoda abanye bathi ngu-Aphiwe kodwa ngithi mina Muntu sawe mfana asiye
Ngano wathinte izinyawo Ngano wathinte izinyawo Ngano wathinte izinyawo Ngano wathinte izinyawo
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma ziyatholakala ku YouTube la kuma Facebook nje sikhona la ku ground ePlumtree uyathola ku corner Tegwane Road ku Handsome wakasibanda eBulawayo uyazithola eBulawayo Center ku 147 lapha eBulawayo Center abangathanda ukuxhumana lami emoyeni ngiyatholakala ku WhatsApp inumber zithi 0026378511973 ufuna uAphiwe lakho ungamcheka kuFacebook inumber zakhe zikhona uyathi Aphiwe nosobancane
abalandeli obatshiyela wapha mazwi
behlale besethembeni belindele okumnandi ngaso sonke isikhathi ngikhuluma nje kumanje ngibhizi lo Aphiwe sisazokhala isiginci impela sisazokhala
njengoma kwaphephezela indebe endodeni kungenamoya uthini soba
yashingona welelele ikhala kwazinyama khaya yashingona welelele ikhala kwazinyama khaya yashingona mabavo ikhala phansi phlamde Ngano tinte zinyama Ngelela sinte zinyama Ngano tinte zinyama ngoma Ngelela sinte zinyama Ngano tinte muntuza Ngelela sinte
Ngiyethemba liukholisile umculo wamajaha amabili akuzimnyama uAphiwe losobancane. Ku live talk lamhlanje lingakhohlwa siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho njalo lokwethula komthetho wePatriotic Act. Ngawokho ke isikhathi sethu kasavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murakanaka muri yeZimbabwe.